ngikhuluma njengale kuyinto embi kakhulu ukuthi ama commissioner wonke aya decide ukuthi bathi umsebenzi ukhanya njengani abahungahunga watho ukuthi engenye bachotshiwe kumbe bacela ukuthi bathiwe umsebenzi yiwo sibile asephumile lapha ngomchair wabo wonke nje umpresident ka-athanda uzanga wamukele uchair wama-commissioners omsebenzi
kodwa siyabona ukubana yena umongameli ubefaka phambili udaba lokuqeda ukungethembeki i-corruption kodwa wachiya i-commission eyayivele ikhona kungakutshengisani lo
utshengisa ukuthi umongameli naye kakwazi ukuthi yena ufunani ngoba uzakhangela uzabona ukuthi la unama-prosecutor asenze ofisini yakhe ayalisi i-corruption kodwa ubechiye i-commission le ikhona ubengalungisanga ukuthi ubengenzanga iplan yokuthi i-commission le uzayihambisa kanjani kathesi sokushutho ukuthi akusela anti-corruption commission so kumele kudingwa abanye ama-commissioner uzathatha isikhathi angazi ukuthi usikhathi leso yena uyabe esenzani uyabe elisa njani i-corruption ngoba i-commission le bekumele ibe i-commission e-independent uhulumende ekwanisa ukuthi ilande abantu aba-corrupt ikakhulu labo abahulumende kumbe abenza iy'ndaba ze-politics ibabuyisele enkantolo so nxa kungela leyo commission angazi ukuthi umongameli uzama ukuthi uzakuhambisa kanjani
bona labo kade beku-commission le ngabantu obona bethembekile na kumbe labo kade beyenza i-corruption yakhona yikho okungaba kubaxotshisele
udube esilalo yokuthi ama-commissioners lawa labo bebethatha isicelo siyakwazi ukuthi babuya ezikhathini zikaba ku-Robert Mugabe kodwa ngokuza kwethu nezinye into ebesizibala laphana bebethatha abacele bechiya abanye belanda abanye so i-commission leyangikhona ngokwayo ibingasebenzi ngendlela abantu ababekhangelele ukuthi isebenze ngayo so ithemba esilalo yokuthi i-commission ezabuya next iyabe i-balanced kwafuthi ilande abantu aba-corrupt kusukela kuhulumende siya ku-credit sector sibona ukuthi labo bayabegwetshwa ngoba udubo esilalo ukuthi kula bantu abaningi abahamba kuma-court kodwa bayanika i-bail sibabone-ke bezibhodela nje emalokishini so sibona ukuthi kumele sibe lamacala aphelayo amacala lawo bayagwetshwa sibona ukuthi lawo bahlale ejele.